Lokhu kuvezwe embuthanweni wokuthakazelela ilanga labatsha ele International Day of the African Child lalonyaka eliqhutshwa ngendikimba ethi Education for All Children in Africa, The Time is Now. Abantwana bazikhuthaze kakhulu ukuba beqakathekise imfundo. Umbuthano lo ubusenzelwa eNdlovu Secondary School ngaphansi kwenduna uMvuthu.
Ithuba yilo ufuna ukufundisa konke yimi wasibamba le ofisini impilo enzima idinga ukulungiselwa kodwa ntwana ufuna ukuphucule.
Osakhulayo ubheka uMoses Khosana owahlengwa yenhlanganiso ye-Arise and Shine kulandela ukungena kwakhe kuzidakamizwa ezigoqela i-Crystal Meth labo Bronco uxwayise njalo intsha ukuba yehlukane lalokhu. USikhosana uthi wazibona sekusimo lesi ngenhlupho zenhlalo yangekhaya kanye lokuyengwa njengabanye. USikhosana uthi sibise busuku wayehamba aze anqunule imvunulo. Obe yisikhulumeli samapholisa kuhlangothi lwezidakamizwa uDetective Seremani Mwenye uthi okwenzeka kuSikhosana kuyimvama kunja enengi.
Sezehlise usizi ezigabeni, ezimulini, lelizweni lonke. Kodwa ngithanda ukukhuthaza lina abancane ukuba libike ithi laba abakuthengisayo lokho.
Kutafula labomthetho, amaphilisi afana labo brufeini, isepa zokugeza ensitha, amabhawubu okukhanyisa, injengu kanye lokunye okuchiphileyo bekuchayiwe kuthiwa yikho okusetshenziswayo kanye lamaphampa asebenzileyo lamakhondomu okubikwe ukuba abasebengenile kuwo bayawaxhathisa bezidake ngawo. Omthetho njalo unkosikazi Chipofeya ekuhlangothi lwe-Victim Friendly ukhuthaze abatsha laba ukuba babike zehlakalo zokudlwengulwa uthi bakhathazekile ngalokhu njalo.
Ningasayi ukuzibona izigangi zona lezo. Akula ndaba ukuthi ngubabawo, akula ndaba ukuthi wakuyethusela okungakanani, kumele umkhulume phela umveze egcekeni.
Ohola isigaba sewange uDokotela Fungayi Musinami uxwayise njalo abasakhulayo labazali ukuba bengazitholi besenza ukungalethi intuthuko okufana lezidakamizwa. Uthi ukhathazekile ngentsha ethatha impilo yayo.
Kule nyanga lonyaka engayamukela umbiko wabantwana abathathu abazibulalayo, ngadabuka kakhulu ngoba yibo esikhangelele kibo. Izizathu siyabe singaziqondisisi, kodwa ngithanda ukulikhuthaza ukuba liqakathekise imfundo eyiyo ekusasa lenu.
UMusinami uthi njengabezempilakahle sebenanzelele ukuba kweziphathelane lozocansi kanye lokuthelelwana kwegcikwane lendlela zokuzivikela, inkulumo yande ukugqugquzelwa ebadaleni ichiya abancane, ikanti bakhona abazalwa belegcikwane kodwa imuli zibafihlele baze bazisebethombile. Utshelele umbuthano ukuba kuyadingeka ukuthi abantwana bazi ngesimo sabo, bavikelwe njalo bafundiswe ngokubaluleka kokuthola amaphilisi ngendlela efaneleyo, ukuhlala behlolwa i-viral load kulabo ababanjwa belegcikwane ethi ilizwe lisasilele kulokhu. Ngimele i-Studio 7 ngiseNdlovu, ngingunokuthaba Dlamini.